Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile senyamandlovu ababalisa mnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi libikwa lifunwa iziphathamandla zikahulumende. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, usethembise izizalwane zeZimbabwe ezivele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi.
Uchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela, kodwa akusela ngenye indlela.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli wele Kenya ilokhu isethulwa kunokuthula lanxa bengabaningi kakhulu abavotileyo abakuluhlu lwabavoti.
Kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo, ababathembayo. Lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60%.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile senyamandlovu ababalisa umnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi lathathwa nguhulumende ngomnyaka ka-2020, kodwa abathathu laba baya emthethwandaba bephikisa ukuthathwa kwaleli plazi. Idale le High Court lokhu lingakanqumi ukuba kahle kahle umnini plazi ngubani. Leli plazi libikwa lifunwa ukuthathwa yiziphathamandla zikahulumende ezibalisa abomnumzana Love Mojiane lo Legina Mujimba. Igqweda labo Malunga umnumzana Josephat Chuma uthi okwenzakalayo yikusebenzisa amapholisa ukuhlukuluza uZulu ngoba kungela cala abalidalayo. Asenelisanga ukukhuluma labo mnumzana Jiane lo Mujimba. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usexwayise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zihloniphe imithetho yakulelo lizwe. UShaba wethule amazwi la esePretoria kwele South Africa izolo ngemva komhlangano awenze lo sowabo wele South Africa unkosikazi Naledi Pandor. Amazwi kaShaba aza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziningi zibhekane lokuxotshwa kwele South Africa ziphindiselwa ekhaya ngoba ama-permits azo ezaphelelwa yisikhathi ngompalakazi. Umnumzana Shaba utshele umsakazo we-SABC ukuthi udaba lwamaphepha lolu soludale ukungahlaliseki okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubotshwa zibuyiselwe emakhaya njengoba amaphepha azo esephelelwa isikhathi. Kodwa uShaba wengezelele esithi bazaphathiswa abayabe befuna ukubuyela ekhaya. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
So akukho nje into embi lapha ethile, mpela uqondile. Kuvele kumele sihloniphe imithetho yakuleli lizwe ngoba nalo ilizwe elizimeleyo okumele ukuthi isethekele sifike sihloniphe imithetho. Kungabi ukuthi umuntu uzenzela lokho nalokho akuthandayo kodwa ayenze ngemigomo yalapho agcineke khona.
Ngokwazi kwenu kukhona yini angaba ekukhulume eloso wabo wakhona ngapho phezu kodaba lwamaphepha asephelelwa yisikhathi yama exemption permits abantu beZimbabwe mhlawumbe esingabona kudala ukuthi uhulumeni weSouth Africa ayekethise phezu kwalolu daba.
Yethina besizamile ukuthi sike sidibane naye engakaze waxoxisana nabanye lapha ngoba thina kudala siluphethe lolu daba kodwa inxa yohlelo ade hamba ngalo kasenilisanga ukuba lethuba lokuthi sike sihlaleni sizwe ukuthi kuthwele. Kodwa-ke ngalokho esesikubona esesikuzwile ukuthi uyakwamukela yena ukuthi incwadi lezi azizukurenyweka and thina siyakunanzelela ukuthi abantu abaningi abakhwalifayi abantu abaningi bayehlulekile uku-apply abanye vele badelile uku-apply abanye sesisizwa vele sokuvela nama-rejection abanye nje kuma-waivers lawa sasicabanga ukuthi maybe angabasindisa ekuthini umuntu azichaze ukuthi senesikhathi esingaka nempilo yakhe izoba-affected kanjani kukhanya akweneliseki. So uma simlalele simuzwa kuphela ukuthi hhayi usitshela nje ukuthi siginyilitshe nje bathi bona basebezimisele ukusamukela kusho ukuthi banamalungiselelo. Asingeke sikwazi ngempela ngoba lokho nathi linde ukuthi ngabe yingxoxo esixoxisana naye simuzwe ukuthi kanti uhlelo lolu lasebesithi sebezimisele ukwamukela ngalo abantu luhlelo bani ngoba inhlelo lezo kumele zifike phela endlebeni zabantu babezazi.
Inxali ikhulumisana labo asebencitshiwe amaphepha kumbe abangelaqiniso lokuthi bazawaphiwa bathi bazimisele yini ukuphindela eZimbabwe?
Kunzima kakhulu ngoba abantu kahle kahle uma bekhangele isimo esikhona ekhaya abanye bavakashe ezinsukwini abanye bangabavele bajwayele ukuhamba abanye abakaze bahamba for a long time kodwa kuyaziwa ukuthi isimo somnotho asikaguquki futhi kanti abantu abaningi esiphila sixoxa nabo ekhaya bayakutshengisa ukuthi isimo somnotho sibi sibucayi kuchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela kodwa akusela ngenye indlela. Namhlanje nje kuthona ekugijinyiswana i-Home Affairs ibigcwele eUvele ibopha mpela abantu baboshiwe abaningi so bazothwala nzima and noma bengazimiselanga noma betsho nabo ukuthi basafisa ukuthi balungise impilo zabo lapha abanye kudala begxilile lapha basakwazi nokuthi khona lekhaya bayoqalela kwa-R u-hour khona ungaphi.
Hello-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwamavoti kuyaqhubeka eKenya kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili olugoqela olokukhetha umongameli njalo inani lamavoti kamnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta libikwa likusilinganiso esedlula kancane amachumi amahlanu ekhulwini i-52%. Kuthi esikamnumzana Raila Odinga oncintisana laye silandela eduze ku-47%. Impumela le ivezwe izolo njalo bekusemasinyane ukuthi ingabonisa ozanqoba ngoba kubalwe indawo ezingcosana nje kuphela. Enye impumela yokhetho olugoqela olwamalunga edalela ephalamende labo siba lukhulu bezigaba isiveziwe. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo, isizalane seZimbabwe esesihlala eNairobi eKenya esibheke lolu khetho ngelihlo lokhozi.
But into enhle ukuthi lokho eZimbabwe thine sikubiza ama-V11 lapho kuthiwa ngama-34A wonke ase-online. Ngenye indlela wonke umuntu ole-calculate engaqala ukuthi abe aditsha ebona ukuthi kuyakha i-constituency kunjani, but ukuthi umuntu aze abala ama-votes wonke for ilizwe lonke jikelela, hayi lokho kuzathatha isikhathi ngoba according to i-electoral i-IEBC kube lama total voters angu-14 million. So-ke ngezinye indlela ukuze umuntu awine kuyabe kufanele ukuthi adlule i-threshold ye-7.1 million. Kodwa ke hayi abogavena kwezinye indawo, abo MP, abo women's representative kwezinye indawo sebeqalile ukuthi badeclare bephiwa ama-certificates abo yi-IEBC.
Abantu bathule yini kumbe kulezehlakalo zodlakela? Kuke kwaphuma iminye imbiko ukuthi lapha lalaphiyana bekubotshwa abanye. Singabona kuqhamuka yini udlakela nxa omunye walabo abasekelwa ngabaningi benganqobani?
Ngokuza kwami esithandekile, ye kuhamba kusiba khona indawo lapho okuba lokuxabana either phakathi kwabalandeli balaba abancintisayo. Kwezinye indawo bona ngokwabo whether ngo-MP or whatever, kuye kwaba khona izehlakalo ezokuthi kube labanye abagcine bebambana kabi. Kodwa nxa sithi siyakuqhathanisa la kweminye iminyaka, singathi udlame lwakhona hhayi luphansi kumbe vele lulutshwana kakhulu ukuthi lungenza abantu bakhathazeke ngokuthi kwenzakalani. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi wonke umuntu nje usalindile ukuthi ezwe ukuthi impumela yokhetho yona iza kanjani. Mina ngibona ngani ongawo ozawina asoze wine ngenani elikhulu kakhulu. Yikho kokungenza ukuthi mhlambe abanye abalandeli babo bengajabuli ukuthi umuntu wabo kawinanga. Kodwa enye into esinanzelelayo ukuthi uzathola ukuthi i-county enjenge-Nairobi iba lo ugovernor owina ebe ngo-side lika-Ruto. Mhlawumbe uthola ukuthi u-senator kodwa labo MP abaningi basesayidini lika-Odinga. So ke ngenye into engenza ukuthi kugcine kungabi lodlame ngoba kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo ababathembayo. Lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60% ehle kakhulu nxa ithi yaqathaniswa la kweminye iminyaka.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya eNairobi. Ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekhona le eKenya. Inhlanganiso ezinakekela amalungelo abatsha zithi zizananza ilanga lokuqapha abatsha emhlabeni jikelele ele-International World Youth Day ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ugena Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, umnumzana Romeo Machazi, ukuze sizwe ubunenge ngalolu daba.
Thina siyi-organization okuthiwa yi-Active Youth Zimbabwe, sikhona pha koBulawayo. Inhlanganiso le i-Active Youth Zimbabwe ngiyabontanga kumbe ngithi khangela inhlelo ezikhangelwe ngontanga kumbe ezilokwenza lokuthi zidevelophe kumbe ngithi development yabontanga. Sikhona lapha ukuthi sifundise, sitraine, si-researche njalo ngesilungu lokuthiwa iku-rehabilitator kuma-services kumbe ngithi kunhlelo ezifanele ezokuhlukunyeza kwezidakamizwa. Sikhona ukuthi sikhangele inhlelo zokufundisa ngamalungelo ebuntu.
Ilanga lokunanza abatsha emhlabeni jikelele ngolwesihlanu mhlaka-12 Ncwabakazi 2022 lina lihlose ukwenzani ngelanga lonelo?
Nxa sikhangele ilanga elikhona elibuyayo, upcoming event ekhona ngolwesihlanu mhlaka 12 August okuthiwa iWorld Youth Day, siyinhlanganiso sikhangele ukuthi sisethe up i-information booth kumbe ngithi itafula, sifake ama-booklets kumbe ngithi i-IC material ngesilungu elokufundisa ngezinto zokuhlunyezwa kwezidakamizwa ngoba siyananzelela ukuthi izidakamizwa zihlukumeze umphakathi okakhulu ontanga kwelakithi. So siyinhlanganiso sibona kufanele ukuthi since bona laba abatsha kumbe ngithi ulutsha yilolo affected kumbe ngithi olusenkingeni kakhulu ekuhlukunyezweni kwezidakamizwa, siyale silokho sibafundisa, sifaka ulwazi kibo, sibabonisa njalo sizama ukubafinyelela ngendlela zonke ezikwanisekayo ukuthi sibatshele iqiniso.
Okunye elifundisa ontanga kuyini?
Sizabe sile information kumbe ngithi ama-booklets kumbe ngithi izifundiso lokwenza ngezinto ze malungelo obuntu ama human rights, i youth for human rights ngeyi program esebe siyenza sikwiza indlela zonke lezokufundisa ulutsha ngamalungelo abo lama responsibilities abo ngoba siyananzelela ukuthi ontanga abawazi amalungelo abo sike senza i survey kumbe ngithi research njoba nje ukuthi research is part of umsebenzi esiwenzayo sananzelela ukuthi sibabuza ukuthi kanti vele ama human rights kuyini kumbe ngithi amalungelo abantu kuyini sananzelela ukuthi abanye bangkhona abakwanisi kuqamba even amabili kumbe amathathu while ku Universal Declaration of Human Rights ku 30 human rights la ku constitution yethu yakhona pa kwelelizweni so ngizinhlelo siyabe sizenza nxa siyabe siza njalo iground abanye baye bedlala ibhora ngale silama team amabili esiwa formulate ukuthi beziye ngqili ka ngezibe zingqikilana ephumu la South kwest kunye iground ekhona pa locally kuzindlela zonke zokuthi sibakhiphe busy bebe occupied through sports kuzindlela zokubafundisa.
Alo ke ngumnumzana Romeo Machazi owenhlanganiso ye Active Youth Zimbabwe obexoxa ekobulawayo le Studio 7. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezedlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha zihlala ezindlini zazo ezazithengelayo. Lokhu kwethulwe lugatsha lwezamanani olweZimstat. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iwetela yePlumtree ethiwa Kombani Lodge ichile izolo yachabalala yonke. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ikusenenhle balandele ke bomsakazo Studio 7 nabasakazi bonke sibonga kakhulu ke isikhathi esipha sona ukuzizwa sifaka imbono yenu emsakazweni sibonga kakhulu Studio 7 namthanda ukufaka ke umbono ke laphana ke iyakhulukaza ngiqondisekile laphana kumthwakazi Republic madoda yekani ukuforce amandebele ukuthi balandele imthwakazi Republic into esiyilwelayo isamalungelo ukuthi sibe le freedom of choice isakuthi ukuthi ukuba lindebele sokumele wonke umuntu ayigcwala kumthwakazi Republic asibone ngokufana abanye sithanda iZimbabwe injongo binjalo usuka eHarare usuke eBinga usiya Kwekwe noma kuphi iZimbabwe yonke sithanda njalo so abantu especially umthwakazi yekani madoda ukuforce abantu ukuthi balandele umthwakazi umuntu lelungelo kulandela ke izalo PF noma izalo PF sikulelizwe betyontya besenza konke bebulala abantu akusikho ukuthi amandebele wonke sekumele alandele imthwakazi Republic abafuna ukulandela izizalo PF bayayilandela abafuna ukulandela imthwakazi Republic abayilandela imthwakazi abafuna ukulandela laphana ke icembe elikhulu 2C abalandele ke icembe ke laphana abantu bazikhethela abantu umuntu ababona ukuthi ngoye ozakhulula ilizwe laseZimbabwe siyabonga kakhulu asikhulumisaneni kahle ethi singayigqukuzela ke yikuthula umusa lothando eZimbabwe siyabonga kakhulu.
Linjani lonke ku Studio 7 igama ngumusani Thunu ebudili ma West ngithanda ukukhuluma kakhulu ngokwemthakazi Republic Party lethi Zimbabwe ifanele iqunywe phakathi bafethu iZimbabwe ne asiya kanisi sonke nisibambene okuhlukana lokho asingeke sikukwanise njalo akusebenzi ngoba singayisebenza ngokwama tribe izasihlupa ngoba lati nje singamakhalanga sinje amandebela azangasiphathe kahle basihlukumeza basithathela iland yethu basifakela ama chiefs yabo namhlanje laphansi kwabomchief mphini amachief amandebele ahleli phakathi kwamakhalanga uze ulala isikhalanga basithathele iy'nkomo zabokhulu bethu but sathula singamakhalanga ngoba thina vele azange saba ngabantu be-violence but namhlanje abantu besindebeleni abasekukomplaina kakhulu ngokuhlukunyezwa ngamashona I think abantu besindebeleni bathi bebuya lo mzilikazi bevela e-South Africa kwazulu natali lasempumalanga province lapho umzilikazi adlule ethumba abanye khona empumalanga bathola sihleli lamashona basihlukanisa bona so kabasekele thina amakhalanga sisidlalele lamashona wona mayefuna sifuna ukubuyela eSouth Africa ngamabuyele ngoba labo basihlukumeza. So singasebenza ipolitiki ngama tribal lines angeke isebenzele bafethu. Asihlanganeni sakhe neZimbabwe sibambene sonkene. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7 igama lami nguMusani Thunu. Ngithanda ukukhuluma ngabafana laba bemthwakazi labo umqondisi labangani bakhe. Laba abakhala ngokufuna ukuphuma eZimbabwe beqomelizwe thina nje singamakhalanga. Thina sakhala ukuphuma phansi kwamachifu amaNdebele la afakwayo phakathi kwetamakhalanga ukuze bezosincindezela besihlukumeze besitshintshise ukukhuluma besilahlise amasiko ethu esikhalanga sisakhala ngakho khona lokho kokuqala amaNdebele asihlukumeza. So ipolitiki yena bomqondisi labangani bakho mali ihambisa ngokwema-tribalism kuzaba nzima ke alisoze likuthole khona lokho elikufunayo ngoba thina abanye singeze kuvume ngoba amaNdebele asihlukumeza ngendlela basithathela iland yethu bahlukumeza okhulu bethu bathatha izifuyo zabokhulu bethu. So le into yenu nje ikudlala nje ngesikhathi sabantu nje balahlisa iganga nje akula mthakazi ezabakhona lingazi liyenze nezilongo thina esiphakathi kwakho elisitshela ukuthi siphakathi kwayo imthakazi yakhona le singakuvumi umhlangano lo ayengeke ibe khona imthakazi yenu le lifisayo. So asizamanini ukubambana sibuyakhe iZimbabwe ngoba amaNdebele amanye asho ke-South Africa babeya bathumbi umhlaba wamakhalanga lezinye izihlobo ezilokhu umngcele lo osekuthiwa yimathebelele ndona amaNdebele engelalendi khona lapha kuleli lizwe. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 sanibonani tshona njani Studio 7 esiyazizwa indaba ngithi hayi hayi MRP bakithi indlela efuna ukuhamba ngayo mina mbona sizahlupha kweminyaka eminingi badivide abantu kakhulu mani hayi phela kungathi kusize amavoti next day usakhuluma ukuthi abantu abahlukane le kukhulumela i-triple C kho lapho ukhangele ubona ukuthi i-triple C enganceda abantu kodwa ukuthi wena hayi abantu abahlukana lokho behlukana into zamashona sihlala sikhuluma sithi asike sekeleni ukupenda abantu ngebrush eyi-1 amashona la ahluphe kanjengathi amaNdebele lapha sikhangele inhlangano engakhipha izana ukuthi yiphi sincedisane nesonkele bakithi sekeni ukubadlulana eZimbabwe. Siyabonga bakithi lathi sinje so singabakini mpela komthakazi kuthi indlela elifuna ukuthi sisebenze ngayo kasiye eqondileyo kwamanje maybe izaba right maybe after 10 years ngendlela ifuna ukuqinisa izwe ngayo kwamanje asincedisane bakithi sikhipheni izana esidulweni. Siyabonga.
Studio 7, Studio 7 litshona njani litshona njani asi right kodwa kasisekho right asisekho right igoli sitshintshile igoli sekukubi lapha egoli anytime lisilindele khonapha ekhaya isilindele sizoza ngobuningi bethu sonke sigcwele lapha egoli siyeza ngobuningi bethu lisilindele lisihlangabeze kodwa mase size ekhaya sesizolungisa lapha obulawayo simele sibuyisele endleleni eyayingakhona komthwakazi kumele sisebenze sesizosebenza lo muntu ongafunakaliyo lapho lathi simbuyisela kubo manje ngiyabonga yimi lapha eGoli.
Studio 7, Studio 7 linjani? Linjani basakazi bethu nje lonke? Labalaleli nje bonke emazweni omhlaba. Yey, hayi, siyaphila, sisaphila mphela. Kulo mama lo othi mthwakazi kumbe sihlahlabani, imthwakazi. Inhlangano enjani zwana ke mama imthwakazi izokhulula abantu bemathebeleleni angeke sakhipha izano ngochamisa ibi yabe lokhu izano straight thina sifuna ukuzimela siyimathebeleleni simthwakazi. So wena ngombono wakho lo ongcolileyo othi ye kumele ukuthi sikhiphe izano ngochamisa uchamisa umnanga uchamisa waphuma konye ifoto lapho esithi umnanga akho umfowabo. So ukhipha njani umuntu lo mfowabo wena kona buqasululane kona bona mama kahle kahle mam ungazama ukusihlamukisela abantu bakithi thina sifuna ukuzimela siyimthwakazi ripublic party wena nje ma kuwukuthi akuboni lokho yekela bakubona becontinue uhambo lwecontinue uhambo lwemthwakazi t
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump walile ukuphendula amapholisa imibuzo lapho bembuzisisa ngodaba lokuthi amankampani akhe awedolobho le-New York ahamba njani. uTrump usebenzise umthetho othiwa yi-Fifth Amendment ovumela umuntu ukuthi angaphenduli amapholisa nxa efuna. Kolunye njalo udaba eleChina libikwa selize layekethisa uhlelo lokugqagqela eleTaiwan kulandela ukuvakatsha kukasomlomo wedale leThe House unkosikazi Nancy Pelosi. Ubudlelwane beChina leMelika bukusimo esibi ngenxa yohambo lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UNancy Pelosi uhamba lwakhe belungaqondananga leWhite House, beluluhambo oluqondane laye njengomkhokheli weCongress. Utshilo yena ngokutsho kwakhe abantu abakhulumela iofisi yakhe ukuthi uyazihambela. Ohambeni lwakhe ayisilohambo olunganqatshelwa yiWhite House, ngoba yena ubehambela ukuyahlangana labantu wama-human rights activities, njalo bengasoza anqatshelwe yiChina. Mina iChina le-friction le sisibakhona iwethuselana kwamazwe. Nxa kungaba le mpi, impi takes a lot of time, isikhathi esikhulu kakhulu ukuthi ilizwe lize lihlasele elinye kumbe amazwe ehlaselana. Ngoba i-America ngaphandle kokuhamba kukaNancy Pelosi le-Taiwan yoyi-island lokho, balezinto eziningi kakhulu abazenza bonke eze-economy, siyabona eze-sports, zonke lezi zinto kuzamele ukuthi baqale bazikhangela ukuthi sifuna ukudiliza yini ubudlelwane lobo kade silabo. I-America isiyafaka setha up ama-industries abo, industry e-China ukuthi ama-China athole imisebenzi. Singakudiliza lokho kade sikubumbile lama-Americans nxa siyi-China. Kumele kube lalokho esithi bayaplana, umuntu uyakhangela, kube le-strategy sokuthi impi ivele ini ngasiphi isizathu. Lokhu kuvakatshwa kwaNancy Pelosi lokhu mina kimi into encane. Amboni futhi enye into engenza ukuthi kuvuke kusasa kulempi. Zikhona ezinye izinto eziqakathekileyo ezingabenza ukuthi balwe kodwa vele bahlala besethuselana. Because laba they are superpowers. So ama-superpower amabili ukuthi azaqalisa ini kuzabathatha isikhathi ngenxa yokuthi kumele bakhangele namazwe aseceleni kwabo lokuthi ngubani oseceleni lokuthi siqalise impi. Ngaphandle nxa uyiRussia ezimele yodwa okwazi ukuthi ngizabhidlisa kuphela. Ngoba sometimes lani linama-journalist liyakhuluma ngendaba engikhoyo izicini khona. Mina lapha vela ngiyibona indaba ekhona lapha.
Siyabona ezinye ziphatha amandla zakwele China ziyethusele zathi zingagcina zihlasela amabutho eleMelika. Ubona kusenzakala yini lokho?
Akukho ukuhlaselana lapha. Singananzelela ukuthi amazwe amabili la iAmerica le China. Usubambeni wena khonapha kuleli lizwe, kumbe ufuna ukuthenga isutu, kumbe ufuna ukuthenga isicathulo, ngumgano wokudlela kuthiwa made in China. So i-made in China leyana means a lot, ngoba nxa kungaqaliswa impi iChina iza kumangani. Because iChina iningi e-America. Abantu e-America bazasala beChina bazasala bengela msebenzi. Thina ngapha e-America singalwa leChina sizasala singela izinto zokudla, izinto zokuphathela. Uyabona umfanekiso ukuthi ekuqaleni lapha ubeka waba lama shortages okudla ngenxa ukuthi ngesikhathi se-COVID imikhumbi bengahambi kuhle. Just lokhuyana nje ngumzekelo somncane engifuna ukufaka ukuthi ubone ukuthi i-America leChina ukuthi baze bavumelane. Nalaba bethuselayo ukuthi upresident weChina ahlasele iAmerica kuzabathatha isikhathi, ngoba kumele bakhangele labo strategically ukuthi nxa bengaqalisa impi leAmerica abantu belizwe labo bazabatshela bathini, bazabagcina ngani, bazabaqhatsha ngani. IAmerica layo ingafuna ukuthi ihlasele iChina izazibuza ukuthi kathi kuyini esingakusebenzisa ngoba le spoon uvele kasikwanisa ukuzenzela senzelwa iChina. I think nje kuphongwe ethusela nokungela msebenzi.
Siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ke ezombusazwe ekhona pha kweleMelika edolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abikwa edinga abanini beplazi lesidakeni elisenyamendlovu. Umphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usethembise izalane zeZimbabwe ezikele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.